sidibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaigobe kuli mviki msakazi omuhle sikhe sigaba semagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana zenzonyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe othi hey puti mike isifithi ngelaso sokungena kukhetho kulumnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledala lephalamende masambeni kuye siyezwa okunene ngiyakwamukela kuhlelo zenzo njani
ngiyaphila puti mike unjani baba
hayi ngiphilile Prazenzo, sengibone usuphosta amavidiyo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledala lephalamende esigabeni semagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo, but asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi. Kunengi esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengama-youth. Okwenze ama-youth asukuma emaningi, ayisimi ngedwa ezizumile emagwegwe. Ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye amagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amathumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledala lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ngiyakhangela sibathathu esingathi sikhona esikhontestayo kulesona esigaba semagwegwe. Ikhona indoda la engihloniphayo engidingela iJonzo. Kuzoba khona nomunye ujahanyana esakhwela nakuthiwa nguNyasha. I think okufuqa ama-youth ukuthi nabo aphakame is just because of ukubona uncindezelo kakhulu phakathini kwama-youth because so far so good asikaboni thina hayi kakhulu i-candidate ethi nxa siwinile ikhumbule imisebenzi eyenziwe ngama-youth ngaba imisebenzi yokukhampena ngaba imisebenzi yokufaka ama-posters ngaba imisebenzi yokwenzani kakhulu esigabeni ekhampanela yena lowo muntu eyabe eyi-candidate emva kokubona ama-youth esebenze nzima kasitholi kusuka le ndlela ama-youth encediseka.
Awungitsheleke Zenzo, njengoba kulama-options amaningi okukhetha kulomnyaka kulabantu abayi-22 abakhangela ukungena kukhetho, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi izakhamizi zesigaba sakho zikuvotele ukhetho lolu beshiya abanye?
Thank you so much Ebudi, umbuzo omuhle kakhulu. I think mina njengoZenzo ngikhokhelela ama-organization amabili okuthiwa yibuya echaza ukuthi Bulawayo Unemployed Youth Agenda. Kuzoba le-organization yesibili okuthiwa i-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Ngalama organization amabili kunenge engikwenzile emphakathini wemagwegwe la emphakathini wezindawo ezijiyeneyo kakhulu kufikele isibanga sokuthi sibe sigijima emakhaya nasemathawni lapha emadolobheni sincedisa ama-youth lawo angalama-birth certificate. We managed to achieve a lot of ingathi is 45% out of 100%, which is at least we achieve something ukuncedisa ama-youth abala lesithupha lama-birth certificate. I-organization yebuya senelisile futhi ukusebenza emphakathini wemagwegwe lezindawo ezijiyeneyo kwamama constituents. Singenisa ama-youth imisebenzi ezindaweni ezijiyeneyo like RNL ezijiyeneyo. Sikhulumisana namakhampani as an organization, not a political movement but as a civil organization ukuthi sibone ama-youth senelise ukuthola imisebenzi kubulawayo noma ama-odd jobs. Senelise about 273 youth benefited through my organization. And through Education and Employment Forum of Zimbabwe, senelisile to facilitate for the youth to benefit with the Telemarket Certificate. Ngakhona lokho kuphela, kuyatshengisa ukuthi I am a leader olenjongo laphambili ofuna ukuncedisa. Go to Old People's Home eMtembeni. Sincedisile sidonetha ukudla, impuphu, ingubo, amashisi, amasepo okwakhe, amasepo ogesi. Same like ngathi emthuzini weTender Children's Home. Angibona ukuthi nxa abadala bengangivotela kumbe i-constituency ngiyiwini, ngingayehluleka ukuthi konkona engenelise to serve and deliver in my constituency.
Qhiba uhlelo Nyoni, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuxoxa lawe imalanga ngomkankaso wakho bangakuthola kanjani?
Ngiyabonga Portmile. Ngiyatholakala ecingweni, ngiyatholakala kuFacebook. Ecingweni inumber is 0713-142-273.
Nyoni, ngikuzwile kahle mnumzana. Ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle kuba la ukuhlelo.
Ngiyabonga Portmile, thank you so much baba.
Nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Zenzo Nyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontana njalo ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe yena othi puti mike ngiyangena ukhetho kulumnyaka ngikhangela ukuba lilunga ledala lephalamende esigabeni semagwegwe constituency. Kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibani ngeviki ezayo olivalisayo ngumaikhobe libe leviki elishukela.